Tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 kubandula 2023 ngokuthi Dube. Endabeni zethu namhlanje.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people.
Ugcotshwa umongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini omkhulu eHarare.
Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze umceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ubaba uNelson Mhlamisa nguye wanqobayo kulolu khetho.
Abakubandla eliphikisayo le-Citizens Coalition for Change bathi kuyayangisa okwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Kunanzwa usuku lwezisebenzi kwele Melika ule-Labor Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwenza konke akuthembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho oluqhutshwe mhla ka 23 Ncwabakazi. Wethule amazwi le namhla eNational Sports Stadium eHarare ngesikhathi egcotshwa ukuba akhokhele eZimbabwe okweminyaka emihlanu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Laba ngabantu akade behlabela embuthaneni lo. Abanye basike emadabuka kusa bethwelwe ngamabhasi evela eGwanda, Chiretsi, Cholocho lezinye izigaba zelizwe. Ekhuluma emkhosini lo, uMnangagwa uthi uhulumende wakhe uza kwenza konke akuthembise ekhankasela ukhetho.
My new government will deliver on the promises we have made to you. The transformation of the living standards of our people, especially those in rural communities, will be accelerated, while the concerns of those in urban areas will not be neglected. We must take pride in who we are and what we can do for ourselves as a people.
Uthele Zimbabwe selilamandla kagetsi eneleyo ngakho-ke umnotho welizwe ulakho ukuthuthuka kahle. Umnangagwa uthi uhulumende wakhe uzakwakha amadamu avuselele ezokulima, akhe imigwaqo njalo aguqule impilo yabantu abasemaphandleni. Ubonge kakhulu uZulu weZimbabwe ngokumvotela esithi lokhu kutsho ukuba lapho abafakela inkokheli yelizwe izijezo zomnotho befuna ukuba kuvotelwe amabandla aphikisayo bayaniswe ngabantu. Kodwa umnumzana Promise Mkhwananzi ophethe owamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change CCC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Mhlamisa ebelingekho embuthanweni lo uthi kabasoze bamlalele uMnangagwa ngoba ukhetho kaluqhutshwanga kuhle.
Thina asivumelani lalokho okwenziwe ngubaba uMnangagwa njengokhuluma sesikwenza insuku zonke ezedluleyo lezo. Ukhetho olwenziwayo alufinyelelanga ukuthi luveze umceke izifiso zabantu beZimbabwe. Thina siyakwazi ukuthi ubaba uNelson Mhlamisa nguye wanqobayo kulelu khetho. UZeki yasi-announce ama-results amanga.
Lokhu kusekele isikhulumeli sezapho umnumzana Mhlongelwa Ndlovu, naye ongayanga embuthaneni lo othi ibandla lakhe liyasola indlela uMnangagwa enza ngayo.
Umthetho ongathi constitution yelizwe iyakuchaza sobala ukuthi kulamalanga akumele agcotshe ngawo umongameli after my election, and namhlanje ilanga lokuqedisela, engayekela ukugcotshwa namhla kusho ukuthi kuyachitha wonke umcimbi umncintiswano wokhetho. kodwa ke thina njengezaphu asikungeni lokhu, asivumelani lakho, ende siyamala uMnankagwa nje ukuthi ungumongameli ngoba lisela nje la ntshontsha ingungu esigaba.
Kodwa ilunga leZANU-PF Central Committee uMnumzana Chinga Dube uthi uMnankagwa uzakwenza konke okusemandleni akhe athuthukise ilizwe.
Hayi, jabuliswa ukumangalisa ngoba kade zehlalise ama-projects amaningi. Kumele li 5 years ebuyayo awaqedise. Yikho sithabule kakhulu.
Lokhu kusekelwe umkhokheli wequla lezinduna, induna uMtshane Khumalo.
Ya, okokuqala simenzela umhlobo womongameli ukuthi ubuyani kwelithuba lokutabuso kweminyaka emihlanu. Esikukhangeleleyo ngama-projects amaningi ade wenza eZimbabwe ukuthi uzawaqeda, uzawafeza, waqede.
Enye njalo induna yaseJombe uMnumzana Wade Gwesela uthi rafeke lo mongameli
uthuthuke uthuthuke yahambelele phambili ikwezi kufunayo abantu bafuna intuthuko plus bamthemba upresident wabo ukuthi ha njengoba esebuyele bongakuthembisayo la kwenzayo kuyahambelela phambili.
Inkokheli yakwamanye amazwe ebisemcimbini lo igoqela uMongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa, uMongameli Filipe Nyusi wakwele Mozambique, loMongameli Felix Tshisekedi wakwele Democratic Republic of Congo. Banengi njalo abamenywe emkhosini lo abangabuyanga, abagoqela uMnumzana Paul Kagame wakwele Rwanda, uMnumzana William Ruto wakwele Kenya, uNkosikazi Saima Suluhu Hassan wakwele Tanzania, uMnumzana Hakainde Hichilema wakwele Zambia, loMnumzana Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana. Amanye amazwe awe-SADC abemelwe ngabaphathi ntambo bakahulumende ukuthi ele-China, ele-Belarus, lele-Russia bebe nabameli babo abasebenza eHarare. Amabandla aphikisayo abe nabameli emkhosini lo agoqela ele-National Constitutional Assembly elikhokhelwa ngumnumzana Lovemore Maduku, ele-Labour Economists and African Democrats elikhokhelwa ngunkosikazi Linda Masarira, lele-Zimbabwe Coalition for Peace and Development elikhokhelwa ngumnumzana Charles Chikora. Abanye abakade besembuthwaneni lo ngumnumzana Phelekezela Mphoko lonkosikazi Joyce Mujuru, abake baba ngabasekeli bakamongameli unkosikazi Grace Mugabe labantwana bakhe uRobert Jr. loBona Mugabe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolo Zindlovu.
Kusenjalo kulabantu ababambe owangaphansi kulandela ukugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Bathi kusobala ukuthi bazaswela ukudla lamathuba emisebenzi, njalo lomnotho uzaqhubekela phambili ukukhuteka. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Baphelelwe abantu ewange esabelweni seMathebeleleni North kulandela ukugcotshwa kukaMnankagwa. Omunye wabathe amathe ngokhubazekileyo uMnumzana Philip Ncube okhala kakhulu ngesomiso sendlala kanye lokusweleka kwemithi ezibhedlela.
Akungithabisanga ngoba mina ngiyisigoga kangiboni, ngivele ngithwele nzima. Akula mali, angila mali, kangiboni, ngingaboni injalo ezibhedlela bafuna imali ekuthi ngibhadale, ngingayithatha ngaphi imali kangisebenzi. Njalo ukudla kakusizuzanga luthi ilanga latshisa kakhulu lapha izulu lazinela kanye yithi lapha kwele wanje sazuza okungatholi utho nje sivele siphakathi kwendlala.
Unkosikazi Silimukile Masina odabuka esigabeni seChisuma laye uthi udaniswa yikusasa ebuvilibana.
Impuphu ayithengeki mina njengomuntu omutsha bengikhangelele ukuthi obaba basebenze lathi omama sisebenze siphandele imuli zethu. Uhulumende ongenileyo kasoze akusoke kube lotshintsho ngoba nguye obekhona.
Ugogo Lucia Ndlovu uyakusekela lokhu.
Ukudla akukho, asivunanga lutho, kodwa into ekhona khona le kibo siza ukuthi abadala bayaphiwa, even labantwana bayaphiwa. Kwelakithi ufika akhethe, akhethe abafunayo, abangafuniyo kabaholi sukela nini sokuze kunamhla lokhu kuhlezi kungayileyo ndlela abaphiwa. Kathesinya imisebenzi ayikho, abantu bethu esithi bazasigcina basebenza abatholi imali, akulamsebenzi pho senzeni ngaye, asithokozi.
Unkosikazi Elina Dube ukhala ngesimo sendlala.
Isiloyiso sethu ukuthi lizwe lakithi kalilunge lilungisiswe kuhle abantwana baphenduke bazothola imisebenzi ukuze lathi njengabadala siphile impilo enhle.
Unkosikazi Faith Chuma laye odabuka ngaphansi kwenduna umvuthu uthi phezu kwalokho intengo yempahla iluma isiya phambili.
Abantwana kumele bevule namuhla esikolo, so thi bevule ngeWednesday through ukuthi kuthiwa kula magcobo lawa khona. Then ngazuhamba esibhedlela uthi uyagula, ngafikutshela ngokuthi akula treatment. Ubuyele endlini eyehlala, ubuyele akula treatment. And abantwana bangikhona ukuthi sizabakhulisa njani angikwazi. Emakhaya sithenga ithukela $12 i-2 kg.
Umnumzana Mkhonto kaShaka Moyo ukhala ngombuso athi uncindezela uZulu.
Lalamhla silokhe silabo silabo ntamo kayipheqi ontando kayiphikiswa. Ongithilo ngithilo. Lokho kuyadanisa kakhulu ukuthi sikhangela ukuthi ngabe sesise kumpilo yentando yeningi esingathi democracy, but silokhe silabantu abanjalo esingathi ngama-detectors.
Inkulumo kaMoyo izwa ngesikhathi iqula lenhlanganiso zomanyano wamazwe agoqela iSADC, US Embassy le-European Union zisethula ukuba kuphenyo lwabo lokuhlolisisa ukuqhutshwa kokhetho olusanda kwedlula. Kunengi okwenziwa ngaphandle kokulandelwa kwesisekelo sombuso okugoqela ukungavezwa kwe-voters roll, ukuvalwa kwemikhankaso kanye lokubotshwa kwamalunga amabandla aphikisayo kanye lokunye. Loba kunjalo umqondisi wesabelo seMathebeleland North kuhulumende njalo engumgcini sihlalo kubandla lezana uPF kundawonye umnumzana Richard Moyo uthi ukugcotshwa kukamnanga kwakufanele ngoba ekhethwe nguZulu ngemisebenzi yakhe aseyenzile kulesisabelo. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Siloku sikudaba olufanayo ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo umnumzana Bekthemba Mhlanga uthi kuzahlupa ukuba ibandla lezana uPF lidlelane kahle labanye amazwe njalo uthi kuyaxoxozela kule Zimbabwe okwamanje.
Okusegcekeni ukuthi ukhetho lolu impumela yalo ayisilo impumela eyayifuna ngabantu beZimbabwe. Ngisho la kancane.
Ye, khonoko ke ukukhulumisana lamanye amaqembu kumbe ngithi lamanye amabandla anjenge-CCC bangakwenza yini abantu beZimbabwe?
Sonke kwenzakala. Uyakhumbula laphana umuyi umgalo uthi ucine ukukhuluma njani lolo Tsangirai ngoba laye wayesebona ukuthi usephakathi kwembokodo lelitshe lapha ngoba kwakungesela okunye okwakungohamba eZimbabwe, kwakungasela enye imisebenzi engenzeka kungazange kube njani ukukhuluma khona kuyami. Yikho sokukhona ukuthi nxavele kule ndawo ezinje babaduba ukuthi kumele kukhulunywe, omunye lomunye uhle bambe laphana egebhe kwesakhe isikhathi kweyakho indawo. Yikho-ke izani izabamba igebha lapho ifide hayi thina sawina ukhetho lolo, i-CCC izabe mina ngalifide hayi liwinanga lenza into zobugulula khonokho nje. Then okubahlukanisayo phakathi kwabo yikho kuzanjani okuzathi omunye umuntu uzabuya kuthi hayi madoda elawoma asihlaleni phansi sikhulume. Alike nithiy indaba zeni lezelimi engazwa ngale siyalizwa lithi laqila siyalizwa linalithi lawini, kodwa hhayi liyabona phela futhi umkhandlo olehlukanisayo yokumele siwubone ukuthi singawuvala kanjani.
Kusenzakala konke lokhu bawamhlanga siyabona ukuthi kulabantu phela eZimbabwe pho kumele bona benzeni, kumele belalele bamelele kuyathiwani kona.
Uyabona into kathesi mina engani yangihlupha kwadiwe ukuthi singathi ngakhangela ama-election ka-2003, 2008, 2013 bekuthi nxa usuka le mpumela enje abantu behambe esitaladini lapho ingani batshaye izinto abasebekhangele phansi bengakwazi ukuthi benzeni ngoba impumela kade beyicabangela kulolo phetho lwadlulayo ayisiye yaba khona. Kathesi okungani kuyangihlupha okungesabisayo ukuthi kulokuzonda abantu bazondile kakhulu ukuthi no besebezilungisele ukuthi no hayi ngemva kweminyaka eyi-43 sihluthekele izweni leli nantu utshintsho selubuyile abantwana bethu bazathela imisebenzi thina esesizaretire zathola ongamampension okungcono abantwana bethu abasemezweni abahamba ngeminyaka eminingi nini sebezaphendula konke lokho selokubona ngani akumele kwenzeke iminyaka engu-5 elandelayo. Yikho no ngathi uyakhuluma labantu kakhulu ngathi uyananzela babantu kulokuzonda. Manje nxa kunomoya wokuzonda elizweni kuthatha nje isitiki somentshisi ukuthi kulumathe okunye okungalunganga.
Ukuthi kungalumatha okunye okubona khonapho
kungalumatha into ngokuthi kulumatha nini kulumathiswa yikuyini. Uyabona abadala bathi akulagqile lazigodi emhlane kukhona nje okunye okungavuka kwenzake lapha kumbe kushota isinkwa kumbe kulomuntu osetshaya ibhasi. Ungakhumbula into eyayenzeka e-Algeria umsindo wavuka khona uvuswa yikuyini. Mundo toa uchisaye tenise market into yangkhona ivuka nje laba bana abantu abezomkhoromixi bathi iBlack Swan into engajayelanga ukwenzeka ukubonakala yikho lapho ongalumatha khona abantu bengananzeli.
Yes, uyabona umongameli emazomnanga kuthi hayi phela abazinjalo sizababaza siyabagijimisa akunjalo.
Lakho futhi akumelanga anti siyamazula undoda i-history yakho ukuthi abantu bengakuthathi lula nxa ekhuluma into ezinjalo ngoba abantu bakhumbula ku-82-83 lundoda wakhuluma komunye umhlangano lapho mbisela upane kumenyaso ebusholotshweni yakhohlwa owathi yena nxa ufuna ukuthi impilo amalanga akho yandiswe emhlabeni siyana lento zama-dissident ujoin izalo ngemva kweminyaka engangu-5 kwase kufa abantu abayi-20,000. Yikho ke nxa umuntu lo ekhuluma esithi hhayi ungaphambana lani lapha tokubeza siyakubaza asomazwi abantu okumele bawathathe kalula.
Lo umnumzana Vekthemba Mhlanga, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, ubekhuluma le-Studio 7 ese-London kwele Bhilithane. Namhla kunanzwa usuku lwezisebenzi lwelamelika oluLabor Day olunanzwa indawo zonke. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele lomnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas.
ILabor Day mina ngokubona kwami lapha ingathi lilanga eliqakathekileyo ikakhulu kuzisebenzi. Ukuthi izisebenzi ziyasebenza umnyaka wonke, kodwa ke leli langa bayema bake bangathi bayakhokha umoya bathatha ama-holiday baphumule beme njengalokhu njengoba lathi nje besini lapha sizithokozela ngelanga likamzilikazi Day ngoba imisebenzi mile.
Ya Mthombeni, sikhangele lapha abantu abalemuli usuku lwalulutshoni kuwo.
Hayi, bayaphuma sibili, abanye bayethi inhlanzi, abanye baphume benza okutshiyeneyo. Njengoba nje ngikutshelile ngaphambili ukuthi lathi siphumile njengezimuli sahlangana njengomthwakazi senza ilanga leli likamzidikazi ngalona ngasona iholiday yona leLabor Day.
Lo umnumzana Rafael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas, Texas, ubekhuluma lodabo kancube we-Studio 7 ese-Texas.
Unkosikazi Nobubele Nkomo, omunye wabasila kumkhuhlane lo, uthi kumele umuntu ahlolwe sonke isikhathi ukuze odokotela benelise ukwelapha isifo lesi.
Ngafunda ukuthi kwathiwa nxa singomama sibobe sizihlola amavili. Ngani lokhu ngihlala ngibucuzi amavili ami. Ngizwa kanti kule sigaqa ikhulu. Ha? Ngasesithe nxa yiyikhensa ngahamba ngayo emadokotelini bathi yisiqazile. Bangithi imithi yokuthi nathi amaphilisi bathi kuyachitheka. Ngenzile ngabuya masinya la manje hhayi khanye iqhubulelana lacatsha.
Baningi abaphepha kumkhuhlane lo njengonkosikazi Nkomo, kodwa kulabanye abadlula emhlabeni ngenxa yesifo lesi. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Benny Moyo uthi udade wabo wabulawa yivukuzane yebele.
Lakhutshi beleleliyana bade umncedanga wayesehamba egongobeli ekugcineni wasishiya. Ngambona indlela wahlupheka ngayo aze kuyefika isikhathi sokubhubha kwakhe. Xa kule ndlela singayinqabela, asizameni ukuthi uhulumende wethu efake imitshina labodokotela abazi ukwelapha imvukuzane yamabele ezibhedlela zethu, zibe lemithi. Kungadingi ukuthi abantu bephumele bephandle bedinga ukwelatshwa.
Umqondisi wezempilakahle ngaphansi kogatsha lwezempilakahle lokondliwa kwabantwana kobulawayo udokotela Mafio Siyamchembu ukhuluma kabanzi ngomkhuhlane wemvukuzane.
Imvukuzane yebele yaqala imvukuzane yesibeletho, yesibili imvukuzane yebele. Izimvukuzane ezibulala omama umabantu besifazana kakhulu elizweni leZimbabwe.
Odokotela bathi umuntu engananzelela ukuthi uleqhubu ebeleni uyahamba kudokotela okuthiwa ngu-pathologist ozakhangela ukuthi imvukuzane le isifike kusigaba siphi. Imvukuzane ilezigaba ezisuka ku-stage 0 kusiya ku-stage 4. Ku-stage 0 kuyabe kusasekuncane kakhulu kungakaze kusabalale lomzimba. Kusigaba sesine imvukuzane iyabe isihambe kwezinye izitho zomzimba ezigoqela amaphaphu, izinso, isibindi kumbe emathanjeni. Nxa umuntu engabonakala ukuthi ule mvukuzane uyahanjiswa ku CT scan, kodwa lokhu kuyadula kakhulu. Yikho eZimbabwe sebesenza ama X-ray kumbe ama ultrasound scan ukuthi babone ukuthi imvukuzane ikusiphi isigaba. Udokotela Siyamuchembu ugcizelele esithi kulendlela ezintathu zokwelapha imvukuzane yevele. Okokuqala ikuhlinza nxa ihlinzeka ukuze kukhitshwe ivele elilembilaphi. Okwesibili ukusiwa ku-oncologist ozabona ukuthi asebenzise yiphi indlela ezogoqela ukupha imithi okuthiwa i-chemotherapy. Okwesibili ukutshiswa okuthiwa i-radiotherapy. I-chemotherapy kuhlatshwa umuntu imithi emthanjeni yegazi ezafike ilwisane lomkhuhlane emzimbeni. Imithi le ibangela ukuthi abanye bazizwe befuna ukuhlanza kuthi abanye balahlekelwe zinwele. Lokho kubangelwa ukuthi imithi le ihlasela kakhulu ama-cells aphanga aguquke okugoqela awenwele. Udokotela Siyamchembu uphinde wathi kulokunye okubonakalayo nxa umuntu eselatshwa imvukuzane yevele okufana lokuthi umuntu ehluleke ukuthola inzalo. Kodwa into enhle ukuthi imvukuzane ivame ukuhlasela abantu asebeqedile ukuba labantwana loba nje kulamalanga sebesiba baningi ontanga abatholakala belayo. Lezi ngezinye zezinto ezikhulunywa kuqala lezigulane bengakaze baqale i-chemotherapy. Kuhle kubonakale indlela yokuthi kungenziwa njani. Udokotela Siyamchembu uthi imvukuzane ingabonakala isasesigabeni sakuqala kuba lula ukuyelapha. Uthi abesilisa labo balakho ukuba lemvukuzane yevele. Odokotela bathi kuqakathekile ukuthi umuntu abezazi isimo sakhe ngokuhlala ehlolwa ngabezempilakahle. Inyanga kaMfumfu yahlelwa umhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uzulu ngomkhuhlane wemvukuzane yevele phansi kwesihloko esithi Breast Cancer Awareness Month. Ucwaningo lokugcina olwenziwa eZimbabwe mayelana lemihlobo emi chayemvukuzane ngo-2014 yaveza ukuba kulabantu abazinkulungwane ezine abahlaselwa yilomkhuhlane ngomnyaka. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Manje ke sike sizokuthi abantu bathini ngokugcotshwa kwamongameli Emmerson Mnangagwa.
Into yenzeka lana hayi asazi ukuyichaza ngoba abanye bakhala ngokunye lathi sikhala ngokunye. Kuthi khona ukuthi lo bayesezigcoba sokumele simsupporte singasamphikisi. Uma simphikisa kuyohlupheka thina futhi abantu. Okuyinkinga futhi uyayezigcina isidala ukuthi sihlupheke kakhulu. 5 years is a very long time.
Namuhla bekulilanga likhulu kakhulu eZimbabwe for amaZimbabwe wonke jikelele kungelandaba lokubana ngiliphi part, because we are moving away from issues to do with elections and kathesi esithabelisa njengabontanga ukubana umongameli wethu obemele ibandla lezanu-PF ugcotshiwe ngemva kokunqoba kwe-election edlulileyo. And ngithabe kakhulu ngizamazwi akhe ebana esithi yena kathesi is a president for everyone, akakhethi religion, akakhethi mhlobo, akakhethi bani, wonke umuntu as long as Zimbabwe is leading a united Zimbabwe. And ukhulume kakhulu bana ukubana if we divide ourselves because of political affiliation sizaphambanisa ilizwe lingakhe lisiyaphambili. Ngoba yena into eqakathekile ngayo umongameli wethu uqakathekise ukwakha ilizwe lisiyaphambili. Mbijana mbijana siyafika lapho afisa sifike khona ukubana sibe yi-middle income economy by 2030. And thina njengabontanga sinento esiningi esizikhangeleleyo ukubana uhulumende wethu okhona lo for the next 5 years asenzele. Issues to do with land, issues to do with mining, issues to do with proper education. Sinambela abantu ontanga nje sigcweleyo nje sibaningi so siyachawuma ngamela uThembisile wasele uThembisa nje kwazasenzela njengoba uvele esenza umongameli uPresident Edi Mangapa samhlobo umongameli samhlobo eZimbabwe enhle
yeso kumele sisebenzele kuloko okukhona ngoba vele singathi singathi sivumelana labathi kusuka umsindo sizaphelelwa izihlobo labazali phela baseZimbabwe.
Namhla lusuku oluhle, usuku lokujabula, usuku lwentokozo. Imisebenzi yonke ebesiyenza njengelunga lezano PF labatsha simane yafezeka. Ukugcotshwa kukamongameli ubaba u-Edi Mnangagwa yisiboniso sokuthi umphakathi weZimbabwe uyamethemba ubaba lobukhokheli bakhe. Silethemba lokuthi uzaqhubeka ngokugcwalisa izithembiso zakhe. Sithi halala baba, amhlophe athenke.
Hayi, akulanto ekhona lapha nje, kwenziwa ngokuba kuvele kuhlale kusenziwa nje ngumkhuba nje lo owenziwa kulanto etshintshayo. Siyasokola, ngikhuluma nje ngiseSouth Africa, abasifuni. So, ukube ngawe uyayenza kube nemisebenzi mhlawumbe kungaba ngcono.
Besinehophu sitshela ukuthi hayi isadakhi izolungisa. Ngoba bekungani nje abantu bayakhuluma bethi ukhetho uzange luhambe kahle lolukhetho and barigile ama election so eish besinethemba shemu ukuthi mhlawumbe isadiki izokhuluma something. Ay ay inhliziyo zethu zibuhlungu shemu, hayi siphelelwe nje sila, hayi lento leyo kugcotshwa kwamnangagwaya namhlanje iyasidabukisa. Isizwisa ubuhlungu shemu, besingakhangelelanga ukuthi kungenzeka into efana nale, besingakhangelelanga shemu. Hayi, another 5 years sihlupheka kuleli zwe Zimbabwe. Aya, eZimbabwe kunzima, yonke into nje ayikho into e-right eZimbabwe, yonke into ifile. Hayi, kunzima lokho kwaseZimbabwe.
Labo ke sizilo abantu bekhuluma sibili bakhuluma ngkhona kokwenzakala kwele Zimbabwe. Sike sizwe ke abakhuluma uFacebook yeNdebele VOA Ndebele. Silo Monica, Monica Ndlovu. Monica Ndlovu uthi bakithi ngiphelelwe ngilapha, ngiphelelwe du. Uzobuya ke uMona Lisa Lija yena uthi lokhu kuyaphela kule zinyembe ziphakathi ngoba kuqedakalile ukuthi kuya ngaphi okwenzakala kwele Zimbabwe. Umxolisi Ndlovu laye uthi yeye inkosi yami saze sakubona owabonwa yingidi iphethe ilahle. Kuzobuya njalo ke uMpume Spanda. Mpume kunjani khona ngapho lapho khona? Uthi eZimbabwe kumnandi kunje sesikwazi ukuthi vele kuyaphumani. Ngakho ke kumnandi kunje kwele Zimba. Kuzobuya ke uAna Spanda. Ana Spanda uthi njengokucabanga kwethu sibona ngazani ke uMnangagwa webile ukhetho wazigcoba kodwa ke kukhona na umuntu ongagida ezigqakezela. Kuzobuya ke uBenjamin Pofu uthi idfefefefe ya siyakubona ke uyawuloba khonapho Mvuka Mpofu kodwa ke kulomunye phela okusolayo khonapho umthulisi Ncube uthi hayi khona Mpofu sibona ngazani sudonsa izenge ethaleni. Kuzobuya ke uLandiwe Ndlovu kajeni uthi heyi sasa kubona okukhulu kwele Zimbabwe. Hake zulukandaba singakagqibi uhlelo lwethu sesikhangeleke ekade silazo indaba zalamhlanje. Kugcotshwe umongameli Emmerson Mnangagwa emkhosini omkhulu eHarare. Abanye behlaba umkhosi besithi weba ukhetho kwele Zimbabwe. Abakubandla eliphikisayo bathi kuyayangisa kakhulu okwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngoba kangenanga esikhundleni lesi ngendlela eqondileyo. Bekunanzwa namhlanje ke umkhosi singathi kumbe bekunanzwa kakhulu i-Labor Day khonapha ke kwele Melika. Ndingakholisa njalo ukuthi ku-Live Talk namhlanje sizabe sikhuluma phela ngokhetho lweZimbabwe liyakwazi okwenzakaleyo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhethiwe wasegqotshwa ke kodwa ke abaphikisayo bangani bathi khonokho okwenzakaleyo bakusola okunye okumangalisayo. Kulabo ke abafisa ukuthi bangene kuhlelo nasinombolo +1 202 465 0318. Uthi ngitshaye kancane njalo 1 202 465 0318. Bolivalisa ngenjabulo ngumthembo osithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.